ama structures ka 2014 aye angikhetha kumbe angenza nganqoba ku khetho olwenziwa kobulawayo olwama nomination kungakayiwa ku Congress. Ubusukhumbula ke ukuthi ke kulabanye ababambana lezani kodwa lokhu be yi-MDC ukuthi ke basebenze lezani. Sebenze njalo ke uzakhumbula ukuthi ke kwabhalwa incwadi kwathiwa uBhebhe sexotshiwe. Uphinde njalo ukhumbule ukuthi sokuthiwe uBhebhe sexotshiwe ngakukubeka sobala ukuthi iCongress leyo eyayenzelwa eSheraton kayisiyo ye-MDC iCongress yezani. Njoba yayiyiCongress yezani ngizakubisela ke emuva ngikukhumbuze ukuthi nxa umuntu kuthiwa uyajoyina ibandla uyabe engayisiyo member yebandla lona lelo uyahamba ayethenga ikhadi lalona lelo bandla abe sesiba ngojoyinele libandla. Kodwa uzakhumbula ukuthi mina ngubeke sobala kugwalo engilufakileyo njalo ukuthi kusukela ekucabaneni kweziphathamandla ze-MDC okwaqala ngo-2016 imbono yami ngiyibeke sobala. Njalo nxa ngiyibeke sobala engingakutsho yikuthi hayi labo abathi uBhebhe ujoyine i-MDC kabakubeki kuhle, kabathi ke uBhebhe labantu benkayi sebe-unitile ne-MDC ngezinye indlela ukuthi ukulwa okwakukhona sesikufake eceleni sesizibone kufanele ukuthi sisebenze ndawonye ukwenzela ukuthi sikhiphe izano enkanyisayo. So angiboni ukuthi ke lapho okukhulunywa yilabo kuthiwa kuyajoyinwa kuyathiwani, hayi mbona ngani ibale ukujoyina lelo asilithatheni sithi lisetshenziswa izano, thina i-opposition ibala lokuthi kuthiwa kuyajoyinwa ngibone ngani kasikulibeke neceleni ngoba esikulwisayo okwakathesi yizano. Sifuna ukuthi sibambane ukuthi silwise izano, hatshi ukuthi kube lo muntu othiwa uyajoyina. Umuntu ojoyinayo ngokade engekho, mina kangisoze kuthiwe ngiyajoyina ngoba kade ngivele ngikhona.
Manje njengoba kukhanya kungasoze kwayenzakala ukuthi amabandla nalawo mabili MDCT ne-MDC Alliance kubambane nxa sikhangela inkulumo evela kungqazombili.
Ngumbono wakho lowo Gando kokuthi ubone ngani abasoze babambana? Ngoba phela ukubambanayo lapha ngabantu. Nxa abantu bangabambana lo ozithi yena ungumkhokheli ezama ukutshontsha ibandla elingasilo lakhe uza kubona ukuthi akwenzayo kakuqondanga, uzahle ahambe ayejoyina khona ngale ezanini. Ngoba abantu be-MDC bazabambana, bangabambana abantu be-MDC bazamkhipha endaweni yabo kumbe bazamkhipha bahle ahle ayejoyina leyo zana. Angikholwa ukuthi singahle sinqume sithi khona akusoze kubanjani. Njalo futhi mina ngifuna ukukwala khona ukuthi khona nxa silandela umthethwandaba we-Supreme Court ngendlela eyawubeka ngayo ukuthi sibe silokhu siqhubeka sithi thina kulamabandla amabili, asivumeni ukuthi ukhona owatshontsha ibandla ele-MDC esetshenziswa izano. Lokho ngiyakuvuma, hatshi ukuthi kuthiwa kulamabandla amabili.